Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Sana na kweze kuseni mtuaga zila msa njengolwe sivili mtuaga 29 kunhlangula 2021 igama ngwentunga milinku mo nanzi ezi hamba pambili
uhlelo lokuhlatshwa kalwaziwa kakhulu emakhaya njalo kakuzange kuqheliswe imfundiso
kubhubhe abantu abalitshumi lantathu 18 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo njalo kutholakale abedlula amakhulu ayisishiyangalombili 842 velo mkhuhlane lo
udube silalo ngezani yikuthi bangabantu abafuna ukuthi badala udubo bangadala udubo siyechibilika bethi hayi sesifuna ukuthi silungise lokho kulihluphayo
ibandla lezano PF lithi selimise uhulumeni ende ukudiliza izindlu zabantu anti zakhiwe ngaphandle komthetho ababesebenza emahoteleni eVictoria Falls basebegunyulwa ngenxa yeCOVID-19 bathi baza qhubeka belwisa ukuthi bahlawulwe impentsheni ezwayo zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela kube abantu abalitshumi lantathu 13 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo njalo kutholakale abedlula amakhulu ayisishiyangalombili 842 velo mkhuhlane lo lokho kukhweze inani lasebefile laya kunkulungwane lamakhulu edlula isikhombisa 1749 asebebanjelwe umkhuhlane sebephezu kwenkulungwane ezingamatshumi amane lasikhombisa 47,284 abantu abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokuvikela lomkhuhlane izolo bazinkulungwane phose eziyisishiyangalombili 7,957 abahlatshwe esibili bazinkulungwane phose ezilitshumi lasithupha 15,938 asebehlatshwe eyakuqala bonke sebengu 764,248 asebehlatshwe esibili njalo ingeyokugcina sebengu 534,906 sixoxele siphathamandla senhlanganiso esebenza lozulu wemaphandleni ikakhulu elupane e-Rural Communities Empowerment Trust umnumzana Vumani Ndlovu sambuza ukuthi bayahlatshwa yini abantu esigabeni sakhe
indlela imfundiso ethophele ngayo ebantwini kayisiyo esingathi ibanike ulukuluku lokuthi bahambe bayehlatshwa laba lutshwala abangabe bezwile ngalolo hlelo kodwa engingakutsho nje ukuthi uhlelo lokuhlatshwa kalwaziwa kakhulu emakhaya njalo kakuzange kuqheliswe imfundiso ezenza ukuthi abantu babone ukuqakatheka kokuthi bahambe bayehlatshwa ekunye njalo sikuzwayo ukuthi lakuma-centers khona idosi esikhona ile yesibili i-second dose eyokuqala selokhu yaphelayo ayikatholakali ukuthi abangazange behlatshwe okokuqala benelise ukuyahlatshwa kungakho-ke yona le second dose ekhona kuthi ukuthi abazayihlatshwa yilaba abahlatshwe okokuqala abangazange bahlatshwa kuqala bazaqhubeka lokhe bengahlatshwanga ngendaba zokuthi nxa sisizwa ngamahungahunga i-first dose kayitholakali.
Abantu bayazilandela yini iziqondiso ezifakwe nguhulumende khona ngapho elupane?
Singathi abantu kabalandeli izinqumo kukanti bavele kumnyama kibo abala information. Lezi inhlanganiso ezizimele zodwa ebeyizizo ebezincedisa kabanzi ukugqugquzela ukuthi abantu benake lezo zinqumo ezethulwe nguhulumende kabasenelisi ukuthi bangene emakhaya bakhankasele lokho ngenxa yemigoqo efakwe nguhulumende yokuthi kungabi le mihlangano engenziwa. Kungakho ke indlela abantu abatholiswa ngayo information emakhaya inzima ukuthi bazi izinqumo zona lezo. Ngaphandle kwalokho ezinye izinqumo kumbe ngithi indlela zokuzivikela ezidingakalayo azitholakali emakhaya ngenxa yomnotho lo omimanzonzo. Abantu kabenelisi emakhaya ukuthi bangathenga ama-sanitizer, ama-maski. So ngezinye zezo ezinzima kakhulu okudingakala ukuthi ngabe uhulumende ungenile esikhwameni sakhe wancedisa abantu kuzona lezo ndawo.
Umnumzana Fumani Ndlovu ngowenhlanganiso esebenza lozulu wemaphandleni ikakhulu eLupane eRural Communities Empowerment Trust. Ibandla lezanu PF lithi selimise uhlelo lokudilizwa kwezindlu zabantu obekusenziwa nguhulumende endaweni ezifana leHarare kanye laseMelford eMashonaland East, lapho ikansili yeGoromonzi edilize khona izindlu ngempelasonto isithi zakhiwe ngaphandle komthetho. Ngokubika kwenkundla yeZim Live, isiphathamandla sebandla leli umnumzana Obed Mpofu utshele intatelezindaba eHarare izolo ukuthi ukubhidlizela abantu izindlu lokhu yikudiliza impilo zabo kanti njalo yikungabi lesihawu. Umphathintambo obona ngokwakhiwa kwezabelo umnumzana July Moyo laye ukufakazile ukumiswa kohlelo lolu ekhuluma lentathelizindaba. Uhulumende ubesolwa kakhulu ngabantu ngalolu hlelo. Sixoxelo lwelamalungelo umnumzana Mtholisi Hanana.
Udube silalo ngezana yikuthi bangabantu abafuna ukuthi badale udubo, bangadala udubo siyechibilika bethi hayi sesifuna ukuthi silungisele lokho okulihluphayo, bakhohlwe ukuthi sihlutshwa yilokho okwenziwe yibo. So khathesi kuzathiwa uhulumende nguhulumende olalelayo ozulana nabantu kudwa kungamanga, bebevele befuna kufike khonapho. Alubana bebeqinisile ukuthi hayi sebe misa sibili kababhadale bangakungaphelele kumiseni kababhadale labantu bona labo asebadilizele izindlu, babadilizele indawo zokuhlala akade encane sebehlala phakathi kwezindlu esezidiliziwe kusayakhwa ezinye. Yikho esingabona khona izanu nguhulumende olalelayo ngoba izitendi zona ezo abazidilizayo itendi abaye sabona ngo-2018 if not 2019 behamba besiyazibuka ukuthi abantu bayakhile. So ikuvalwa amehlo nje bebevele befuna ukudinga indlela yokukhanya ngani banguhulumende olalelayo. Baqala uhlupho sebuya namhlangano sebesolve uproblem yakhona ukuthi sithaye izandla izani vele injalo.
Idale labaphathintambo bakahulumende elekhabhinethi libikwa lizahlala namuhla likhulumisane ngalolu daba. Ubona liphuma lesinqumo bani?
Kanti bona laba abahlalileyo besithi khona akumiswe ukudilizwa kwezindlu, kungani bengazanga bahle benza isinqumo sonke esesilinda ikhabhinethi? Ikhabhinethi sizothini khona sokumisiwe vele ukudilizwa kwezindlu? Ngamandlwane wona lawa. Yikho futhi okunye esikwenza sinanzelele ukuthi kugatsha lezani ipolitibhuro lulamandla ukwedlula ikhabhinethi. Yikho bona beqala benza isinqumo sebeyihambisa kukhabhinethi ukuthi ikhabhinethi dinde ivume yikho esibona khona kulokulodoko khona apa akulantu enja ezaphuma ku cabinet esingakayizo aluba benguhulumendo lalelayo njengoba bengichilo i cabinet kayihlawule kayibhadale abantu abadilizele izindlu zabo ngoba ukwakhe izindlu ilizwe lomile kangaka kunzima kubuhlungu imali yakho na kayitholakali ikakhulu nxa sigqanda abantu baziholela amabond ukuze ukugogelela amabond wethenge emkambo omnyama kumbuthenga ngapi ibe ngama US dollar uyiwakhe imali enenga cabinet aluba iqinisile sibili ukuthi ukhona ungaphuma kabaphadala abantu laba abadilizele izindlu zabo.
Umnumzana Mthulisi Hanana ulwela amalungelo kaZulu.
Yebo 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 mthokozo muhle siyalinxusa kuhlelo lwabatsha olwe V Connection esibulethulela lona maviki wonke ngolwesibili ngo-8 PM. Namhla siqhubeka sixoxa labatsha ngenhlelo zikahulumente weZimbabwe ezijonge ukuvimba ukumemetheka kwe-COVID-19. Sikhangela njalo udaba lokwephulwa kwamalungelo abesifazana okwenzakala elizweni. Zulukandaba lingakhutshwa lolu hlelo lilami uMichael ngo-8 ntambama.
Abasebenzela amahotela edolobheni leVictoria Falls bamiswa umsebenzi ngenxa yokuqhamuka kweCOVID-19. Basebephiwa imali eyingcosana nje kuphela njengempentsheni. Bathi bazaqhubeka belwisa ababengabaqhatshi babo ukuze baphiwe imali ethe xaxa. Uhulumende uthi ufuna ukuvuselela imisebenzi yokwethekelelwa kwelizwe. Ngokunjalo ugatsha lwezempilakahle lwaqala uhlelo lokuhlaba abantu ijekiseni ye-coronavirus kulelo dolobho njalo yilo elibikwa lilabantu abanengi asebehlatshiwe. Kodwa labo ababesebenza kudolobho bathi kuyamangalisa ukuthi uhulumende ukhuluma ngokuvuselelwa kwezokwethekelelwa kwelizwe bona bemiswa imisebenzi. Abanye bathi basebenzela amahotela la okweminyaka edlula engama-40 kodwa bathe bemiswa umsebenzi baphiwa imali engamadola ngama-500 kuphela i-$500. Bakweza udaba lwabo emthethwandaba nyakenye kodwa inkundla ilulahlele katshana ngenyanga edluleyo. UChris Gande weStudio 7 uxoxe lomunye walaba bantu umnumzana Edson Moyo.
From the beginning vele ukukhanya akulanto eyahamba right, but thina ukubona kwethu ngapha i-outcome ithe isiphuma sokukhanya ngani i-company was right. Lokho vele it's totally out because thina vele asizanga kesi consultwe kumbe senziweni konke and futhi ku-retrenchment board abazanga be-applyele abenzangani konke izinto zonke ezibona lezi azenziwanga yabo. And then thina futhi umuntu owamela almost ama-unit wonke it's only one person onguye owasayinayo ukuthi ama-unit onke esayinelwe ngumuntu one uyabona la ukuthi it's impossible yabona. So sesiwuhambisa ku-labor code. Labor code yiyo-ke kathi sezaba le-final say like bakhona laba like i-management. I-management yeyabo indaba vele yase yasuka straight yaya ngaphi ku-labor code. So i-outcome yango niloke ngakaphumi.
Manje selizathatha manyathelo bani
umsebenzi vele azisekashungulo ukuthi thina we can go back emsebenzini vele asisila ndaba lakho lokho laphana. Sesiphumile laphana. Thina what we want to be paid okungcono because we have worked for these people. We want to be paid that ama packages are decent. Can't say ukuthi umuntu working for 40 years and then you get less than $600, $700, my friend. Lawa you see about such kulama hotels amanye like Stanley Livingstone. Umuntu osebenze kumbe almost 80 years yabona 80s umuntu wenzile kwazi kade bezuza izimali zabo ezinhle. We can't compare with them ukuthi like lapha kule Standard Living Stone umuntu bekhangela ukuthi isalary yakho yona leyo oyihola times number of years and then bezobuya futhi bethi half of your salary times number of years. Just imagine That one I can't say it's a hotel, it's a lodge. But they were paying abantu babo uyazi. Hayi, ukutunga ku compare lo kwethu, so it's embarrassing. It's embarrassing yakwazi. So labana ngale there is no complaint. They paid well, very well, Stephen Livingstone. They paid very well. Yabo, manje thina ngalo ukuthi sibile emsebenzini vele, we don't dream of going back there. We don't dream. Thina want to be paid ama packages, that different packages. Okwakathi no, they just call these ama abantu ama trainees, they are using ama trainees, yeah, mostly. They are calling ama trainees. Yibo abasetshenziswayo mostly ka test khona ngale. Nxa kungani kungaba busy, they call ama trainees lawo bebasebenzise. For those people they don't complain, you see. They don't complain even when they basebenzise ama hours amaningi. They don't complain because unga complain wena then they will tell you siyakumisa, sisakulokhuzi. Yabona, siyakhathi lokhuzeni yakho icontract yakho yabo. That's what they are doing those people. So thina we don't mind about them ngale. Safuni vele lokubuyela now, but we started, some of us we started doing our own things yabo.
Umnumzana Edson Moyo ngomunye owayesebenza ehoteleni osemiswe umsebenzi eVictoria Falls. Seli kubonile na ukusemaphephandabeni. Inkundla yeSim Life ithi owesifazana weMDC Alliance uNkosazana Nesayima Rova ukhululwe ngemali yesibambiso izolo ngemva kokubotshwa ngesonto ebusuku esetheswa icala lokungena lapho okungavunyelwa khona abantu egcekeni lendizamtshina eHarare. UMarova wayelande ukuyahlangabeza umne wabo olande imfa kayise. Inkundla eNew Zimbabwe yona ithi abahlabeleli ababili uXQ loNathi O bakhulule labo ngemali yesibambiso izolo ngemva kokubotshelwa icala lokusebenzisa amaphepha okuzibazela atshengisa ukuthi kabalawo umkhuhlane sane we COVID-19. Sogu isikhathi sembiko yenu.
Ngibona abantu bamphaka. Abantu sithethe seve ngidinga namhla. Ngizothaba ngayo journey ngizavalwa. Umonzora umlanga kwinto yinye. Umonzora umthatha ma vota bese wahambisa uzalo. Izani zawo inanjalo ngoba ma vota awe MTC tiyazawuya kuzalo. Abezothathwa umonzora, umonzora lo mnanga kwangayazwanana laba bantu azwanana ukuzwana sivi. So wonke amavoti azakuya kuzana amavoti aMDCT linazelele ngendlela loyinyoka inyoka inyoka uzwanana lesita.
Studio 7 sanibona ninjani nonke, hayi ngiyaphila. I comment ka Khaliphani Phugeni laphana ku Obeti Gudu, yeah, hayi liqiniso likhulunywe ngu Khaliphani Phugeni. Kodwa into engiyaziyo mina ikuthi sebezomfaka under fire ukuthi like bazomhlala sebemgijimisa sebengathi bayamxotsha kompane party ngoba vele kuyiparty yamashona leyana kuyo. Uma Khaliphani Phugeni kuyikuthi sebekugijimisa sebekuxotsha, baba bengakuxotsha ngekaya, ikaya lakho vele likhona lapha phansi kukamqondisi lapha MRP. Uma ungenza kumqondisi MRP uzoba ususekaya Khaliphani. Ye, amina nguzwile ngecomment yakho and futhi ngiyabonga ngamagama akho na lana owakhulumileyo. Kodwa mazi uxotshwa khona lapha silokukaya la ikaya iMDC awukho ekaya, ikaya lakho lilako MRP. Bese iza kulo othi mhlawumbe makungahlangana umqondisi lo Chamisa bazokhiphizana. Asifuni thina lokho kokuthi kona kuthiwe khona uChamisa lo umqondisi bafanele bahlangane ngoba uChamisa uzothi maye sefika la angahlangani nomqondisi afune ukuphatha yena. UChamisa uzofika afune ukuphatha, so asifuni umuntu ozodisturb umqondisi lapha khona yena. Umqondisi is our president for MRP, at least manga
ngabe kuyukuthi uChamisa uyabefuna ukuzobambana neqembu lethu le MRP akabuye ezoba iGarden Boy kaMqondisi ye lapho ngiyavuma ngiyavuma kulokho ukuthi manje ngaba iGarden Boy kaMqondisi uChamisa eh ha siyabonga
le ndaba zekhaya le izima kakhulu le izima mpela ngoba kathese sokumvaliswa uthi abantu behola abalwa izimpi baqotha abantu ukuqala izimpi ngoyonke beqede ukuqotha abantu sokumvaliswa akusela abantu ekhaya labantwana bazalwe eSouth Africa ungathi arejista umntwana kweZimbabwe bheki ufuna imali engangenkomo yini konoko ilizwe linjani leli vele lezinto ezenzakala lapha ekhaya ayakuthi siyapolitika zangqondo zonke ezenziwa yabana abaphathi bethu Tinamanye vele sasinandawo ukuthi umuntu umhlobo umntu asiyasingabantu sonke ngoda lapha kulokucwasana ukuthi kulomhlobo nje kulomhlobo nje into ezingahambiyo kade sesikhomplena sikhatshana ngoba mose duze ngakomplena uyabulawa la bazafa bazanga akula umuntu ozozefela so yena le into nale asihloniphaneni bantu bakithi asihloniphaneni impela siyacela siyacela kakhulu singabantu sonke asihloniphaneni namhlanje ilizwe lenu sokufaka ukuthi lidatshulwe phakathi into zenenza ukuthi abantu bonke babalekile kuziwa one side kuzobanye balamba ngithi yini kona lokho okukhuluma ngusibanda ePlumtree nyabonga noma ngathi maphosa kuyafanana
Sibonani sibonani mthokazi omhle magumba mani omhlaba lapho likhona ekhuluma indlovu angkhohlwa ngekophulula umuntu omdala umalumekazi wami kona phala unakamika ngithi njani liphile ngenkosi ngiyabonga umsakazo uma ufika kuleyo ndawo insiza abakhona abantu kuna bedizwe kwami malume sasitshovi lothandazane uthuma kwesivalo ke sibangani ngiyabonga lonke lepupu ngendawo abathi kanjalo dandanda siyabonga msakazo ngani usungenile kakhulu ebantwini lesicabangele emadorobheni nje hayi ngani makhaya kandiwazi msakazo ngiyabonga ngilithanda dandini ngumoveni ungwenya ngizigcine seyisefu icovid ikhona madoda umoveni ungwenya edaluka awe
abanini belizwe sikhale linkululeko hithi abanini belizwe sikhale linkululeko sonke sithi panda kaunda choshu wankomo sikhale linkululeko Sonke siti panda kaunda choshu wankomo sikhale linkululeko Iti abanini belizwe sikhale linkululeko Iti abanini belizwe sikhale linkululeko Sonke siti panda kaunda choshu wankomo sikhale linkululeko Sonke siti panda kaunda choshu wankomo sikhale linkululeko One Zambia, one nation One Zimbabwe, one nation Muna majaha wodwa obhidi
Labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp Lawo emlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318 Singene kwezivela kwamanye amazwe. Uhulumende wase-Ethiopia uthi usemise okwesikhatshana impi esesigabeni se-Tigray okuyisimemezelo esiza ngesikhathi isigaba lesi sibhekane lendlala emangalisayo. Lokhu kubikwe izintatheli zindaba ze-Associated Press. umsakazo we Voice of America wona uthi abaphathi ntambo bamazwe achiyeneyo akoqela ele Melika bahlangene eRome kwele Italy izolo lapho abavumelane khona ukuqhubeka belwisa izidlova zeICC emazweni achiyeneyo akoqela aseAfrika. Singene kudaba lweMelika. Owake waba ngumongameli umnumzana Donald Trump wethule umbiko izolo ecothoza umkhokheli webandla lakhe eliphikisayo elama Republicans kudale lesenethi umnumzana Mitch McConnell kanye lowaye ngumtshutshisi kahulumende wakhe umnumzana Bill Barr esithi behluleka ukumsekela ngesikhathi ekhonona ngokuthi wanqoba ngokuqilwa kukhetho olwedluleyo ngumongameli Joe Biden. Umnumzana Ba wacunula uTrump ngemva kokhetho kulandela amazwi akhe awukuthi kwakungelabufakazi bokuthi kube lokuqilibezela. Abanye bathi uTrump engaba ezama ukuncintisa njalo kukhetho oluzayo. Sixoxelo hlaziya ezombusazwe umnumzana Tifa Dube.
Umnumzana uDonald Trump babunkomo yindoda engadeliyo olalokhuyana ukuzitshela ukuthi yena akasoze kube kukuthi wanqotshwa enqotshwa ngumuntu ofana lomnumzana uBiden. Usaselakho ngokwalo ukuthi yena lokho avele azitshela khona ekhanda lakuthi yena ngeke aze ayehlulwe ngomunye umuntu. Usaseyiyo into esamenza ukuthi lakathi aqhubeke njalo esenze le ntshukuntshu le esiyibonayo eqhubekela phambili. Lokho ezama ukuthi avuselele okwenzeka ukuthi angenele ekhetheni oluzayo. Ngoba siyabona ukuthi into ayizamayo uhlongoza khona ukuthi azame ukuthi aguguzele njalo avuselele abalandeli bakhe ukuthi bamazi ukuthi ukhona ukwenzela ukuthi nxa kusiyafika isikhathi sokhetho mhlawumbe sekungabe lamathuba angabona ukuthi angayenelisa ukuthi angene ekhethweni.
Abebandla lakhe ubona bemamukela yini bavume ukuthi ancintise mele ibandla lelo alubana ethe wamemezela ukuthi ngempela uzancintisa kukhetho oluzayo.
Ama-Republicans abasoze bamamukele iningi labo ngesizathu salokho akwenzayo ngoba into lena eyenzakala leyana isigemegeme esiyenzakalayo lesana sokuhamba siyahlasela ngale kuleyana indlunkulu laphana kwakuyindlu yena iyayitshengisela ukuthi nxa uhlasela lesasigodlo utshengisela sobala ukuthi uhlasela ilizwe lase-America ngokwalo ngoba laphana isigodlo lesiyana siphethe ama-secret files siphethe zonke izinto eziningi njalo wayefake abantu abaningi engozini. Kodwa into bazaba khona olunye ihlekana oluncane oluzawe luzama ukuthi lumsekele. Ukumsekela kwakhe akusoze kube ukuthi bayamsekela kodwa kuya kukuthi bayamsekela ngenxa yokuthi bayesaba ukuhlambalazeka. Bazama nje ukuthi bona bangathi benze ngathi bayinto yinye kodwa khona eqinisweni besazi ukuthi iqiniso lona liminjali. Iningi alisoze limsekele ngenxa yokuthi wahlambalaza kakhulu laphana iqembu lakhe etshengisela sobala ukuthi yena akalaleli omunye umuntu njalo nama-advisors yakhe angazi ukuthi abayenelisi yini ukuthi bahlale laye phansi. Ngoba indlela yokuresolva i-issue efana nanale abasuka kiyo bekufanele ukuthi ngabe yena uye wabuyela bench ku-drawing board wahlala phansi wabiza iziphathamandla zakhe lezi ahleli lazo esitafuleni abe-executive committee ayenelise ukuthi bahlale phansi bayihluze udaba lolu bevale iminyango za into yabo yama-Republicans bephakathi endlini. Andibani ukuthi ahle aqalise ukuthi ahambe kumaphandle ayememezela ekhuluma kabi abanye abeqembu lakhe njalo okufanele ukuthi ngabe kukuthi ngabantu ababa yimbumba ababa yinto yinye. Okutshengisela sobala ukuthi uTrump sasenguye lwana uTrump wayizolo akatshintshanga. So nxa bengathi bayambuyisela ngikhemba ukuthi bazabe besazi ukuthi njalo babebona ukuthi lapha bazingenisela amanzi endlini.
Umnumzana Difa Dube uhlaziya ezombusaswe. Ukuziphetha ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. Kubhubhe abantu abalitshumi lantathu 13 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo njalo kutholakale abedlula amakhulu ayisishiyangalombili 842 belo mkhuhlane lo. Ibandla leZANU-PF lithi selimise ukudilizwa kwezindlu obekusenziwa nguhulumende endaweni ezitshiyeneyo. Aba besebenzela ama hotela e Victoria Falls bagunyulwa ngenxa ye coronavirus bathi bazaqhubeka belwisa ukuthi bahlawulwe impentsheni ezwayo. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo 7:30 na asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo 6:30. Yimi, Untungame Lenkomo.